kusukela siswa lo budlelwane le Belarus ngo 2019 sibonile untshintsholo enzakeleyo ukubana bese kusiba le mechanization ehlangothini lwe agriculture kithi nga siyakwazi ukubana sithole i-high yield ku-agriculture bekufuze vele sihambe ngomgwaqo nalo we-mechanization ukuthi sisibelele qinise ukubana ama-yields ethu per hectare ayakhula and lokhu kwenzakala nxa lisebenzisa imitshina and ilizwe le-Belarus lilazo into lezizidingayo sabona amatrakita ama-combined harvester lento ezingeneyo ezabuya zazoncedisa ngo-2019 kwaphana sisuka lo budlelwano nalwana ngemva kokubana umongameli ethe wayavakasha elizweni lona lela lakathe sibonile futhi ukomishona futhi imitshini eminingi etshiyeneyo ogoqela amatrakita nalawa ama-combined harvester lezinto ezinjalo nxa ukhangele ngohlangothi lona lolu olwentuduko angiboni ungasola into enjalo kusola nje umuntu oyabe engafuni ubana kuphumelele into lokhu efuna kunaseselokhu sisebenzisa amakhuba akudala kodwa ngendlela ye-mechanization yibudlelwano oburayithi kakhulu sibili obubhenefitha ilizwe leZimbabwe at the end of the day.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Golide ukuthi singenise ubaba uDan Moyo. Moyo uyamuzwa lapho Golide yakhuluma welibonani kuyaphumani khonapho.
Okokuqala kumele siqale sizibuze ukuthi uLukashenko ngumuntu onjani. ULukashenko uyi-dictator urana i-authoritarian government eBelarus and akakufihli uzibiza yena uzibiza the last dictator in Europe and umuntu onjalo ukuthi thina sibe lobudlelwane laye sivele thina silenkinga zethu ezikhangelelane lokuthi umbuso weZimbabwe lawo uquestionable ngoba izanu PF ilama tendencies awe dictatorship angafana lo layo uLukashenko so singathi nje yikho lokho abathi birds of the same feather flock together so in terms of izinto eziletwa nguLukashenko ezikhulunywa ngoGolide la esifana le machinery equipment lama bus lani lokhu okunye seke sasezokukhulunywa we don't know ama underlying details ama agreement lawo ukuthi yena uLukashenko uthola ini in return khona manje siyazi ukuthi usupportana le Russia e-invade i-Ukraine, a sovereign country i-Ukraine, and uLukashenko ngomunye walabo abasana lo Putin ukuthi baqhubeke ngokulwisana ne-Ukraine over nothing at all just because iRussia ifuna ukuyexpanda i-territory yayo. So iZimbabwe sihlala sikhumplena ngama-sanctions kodwa izinto ezifana lalezi ubudlelwano obunje yizo izinto ezenza ukuthi ama-sanctions aqhubekele phambili ngoba awekho amazwe a-progressive angavumelana lokuthi iZimbabwe ibidlelana labantu abafana loLukashenko.
Uyamuzwa lapho-ke Golide yakhuluma umoyo uthi hayi bantu phela lezi zimbila zantu abanye so-ke ngabantu abancindezela uZulu lezi zinto ezinjalo so badla ndawonye
ngizakubisela emuva emnyakeni ubaba uMandela ese-United States of America ebuzwa ngendaba yokubana yindaba iSouth Africa ibinobudlelwano labantu abanjengabo lokuzeni Fidel Castro labantu abanjeyana kukhangeleka ukuthi njengabantu ade bengaphathi kuhle ezindaweni ezinye waphendula wathi kona the problem isingizwe what the problem with you is that you want to make your enemies our enemies and it's not necessarily that way they can be your enemies but they are not our enemies they've supported our struggle not only through moral support but they've also availed resources to our disposal so that we fight this war of apartheid. So kuyafana lakhona also khunya ngumfowethu uMoyo ubana kumbe ulokuzeni umongameli weBelarus angabe elama problems angabe elawo e-Europe ngale asingeni ndawo thina thina lapha sisiyenza isisiyenza into ethi khona what are we getting out of ubudlelwano bethu leBelarus hathi bani iBelarus idlelana njani labanye abantu kanti sekhuma nendaba eRussia le Ukraine siyakwazi ukubana iRussia indaba yabo yaqala kudala some years ago maybe even 20 years ago so ukuthi wona badlelana njani ngale thina kasingeni ndawo thina esikufunayo yikuthi kona sibe lokuthuthuka esigabeni se-agriculture ngalo
ye khona-ke baba Moyo amatrakita lawa vele ayangaphi azuzwambani njalo lokuthi vele izivumelwano zangkhona zime kanje lizwe kuthiwani baba Moyo
mina angazi noma ubuza uGolide ngoba mina ngokwazi kwami izinto lezi ngabuza umphakathi ukuthi ngabobani asebetholile lamatrakita is very shady so akukho clear vele lokuthi adistributwa ngaluphi uhlobo and obviously it's on partisan lines wathola ukuthi abantu bezanu yibo abawatholayo and lakhona futhi only a few of them abazelana lalabo ababusayo.
Nanto kolombo daba kolithi.
Ama tractors lawana aya kuma commercial farmers ndakukhethelekile ukuba nomuntu ngubani xa sibuya edabeni lonjani. Sikhuluma kunje so bakhona abanye abantu abakopposition abathatha ama plaza lana bakho. Abanye bangkhona yena le imishini yabo yayo uqala ngo 2019 abana balaye ema plaza yawo. Into kuphela abangajelani iqiniso abantu bona labana. Njengoba nje baqhambelana manga even sikhuluma ngodaba lo ma plaza. Abanye babesithi hayi into zezandla ezilingangeni lingathathi. Kodwa abanye babo especially abakhulu babo bathatha ama plaza balawa kanti sikhuluma.